Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 14 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthwento uhlaba usamile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMatepeleland North le South njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa indlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi yenkomo, abanye sebeqalisile ukufida. Kukanti nje inkomo, most of them, they are in a poor to fair condition. And nxa inkomo kuthiwa ikufair condition ngo-March kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe siqalile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwele Melika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisithiya galolunye lechumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma isigodlweni someli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokhu. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kusho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi elemelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu. Yikho sibambini lelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwento uhlaba usamile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo sebengenana lezamacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
UDokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo, kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV yikuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe family planning ngasikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe le-Melika phansi kohlangothi lwalo lwe-ofisi kamongameli olwe-PEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akwele-Melika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Iofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, iOCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMathebeleland North leMathebeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, iOCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Ihofisi le ixwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi le-Africa zizahlaselwa yimikhuhlane efana le-anthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. IOCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Africa agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lo mfuyi wenkomo eMathebeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu uMarch February konabheke abantu ababekhaleka ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain iweight eziminisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathwele nzima bezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga i-feed zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And the line come out to fair condition in March, we say in June, now we say supplementary feeding every single week. So, also, bazisile kumbe bezithengise bahambe ukuthi abanyeke benelise ukuthi berestoke futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-veterinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazam babazama khona bezethingari kodwa mbona ngani bashoda kakhulu usizo isupport imali ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekele izinkomo into lethu ayigenerate disease le eyadibulala inkomo isizwa imkhaza andanza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lika hulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele igenerate disease le so kwenzakalayo ke nxa ukuthi kulendlala senza thatha mina ezama inkomo ezi 5 ngezithe bambathi ngithathe ezinye eziyi-10 ngezithiye esigodini ngithathe ezinye eziyi-20 ngezithiye ekhevi yikho osekuzabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke leyo ngoba ngiyakwanza ukuthatha iy'nkomo zami ezinomkhuhlane ziba khona ngifike endaweni lapho ezingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona ngifike ngibhale ngibathelele so ngibona ngani kule weakness kakhulu umhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi beyenze into ezithiyeneyo ngokuhlupho lwakhona imali ovetiy ehamba ngenyawo so uzahamba efike ngaphi so mbona yes wonke umuntu uyakwazi kule drought but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze so uthi mlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo so there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona whether ngambi butshani nde kuyini so mbona ngani khonapho uhulumende usasebenzisa eminingi amele
umnumzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMathebeleland South njalo eyintatheli zindaba eyasungula inkundla eyesite ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Obe ngusoma bhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu uChemist David Siziba ubikwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe eseLiberation War Hero. USiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo wayengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications IPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini. Wanceda kakhulu intatheli zindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo njalo ukusukela imidlalo yenguqu lokunye. Waphinda njalo waxabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi. Kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabosomabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group i-AAG. Le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokutshaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Ngokwezimelika imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele the House, uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Uhlupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayiphi indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala. Ingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator e-China, ingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi i-TikTok sokufanele zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyabalitshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakho?
Akusoze kumangalise lokho, ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela, njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eya draw umhlaba wonke jikelele eTikTok, ukuba kwaba into eyayisenziwa ngama Chinese, okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane, ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo, kodwa imibuzo ebekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki, engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho, iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenzela ukuthi bona babe sebeklona bayenze into efanayo, kube sekwenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eMelika lingavala iTikTok, ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufanayo?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi, njengoba sibona ukuthi umhlaba nje, njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi, noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia ziza divide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana la yena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke, ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela, njalo ama-Chinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube olandela izombusazo weMelika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekweleBhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland, lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sesicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika, i-US $200 kuphela, kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uzulu ukudla ngesikhathi sendlala, njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle izulu. Okwamanje lo uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi. Ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
kudala ngama 80s 90s ukuthi sasikwazi ukuthi ama factory nayo ivala kobulawayo ngo November oba wathatha ama basikile bese yalapha emanxeleni abaye khona ematopo kusiya lino khathe sakusepho lokho ngoba vele isikhatsho lesiyana kuyabe kuhume ukuthi cha izulu lakho selize libuye maybe ngo December futhi le season yakho ibe mfitshane so hayi sibhekana lento eza super sibili okuzwayo ku agricultural systems zethu kodwa kunjalo sikhayelela kuzaba lendlala kodwa uhulumende ufakile amanyathela ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela ngikhuluma nje izolo bengilapha emguza bebhala ku 16 and 17 ama beneficiaries awe drought relief so luhlelo esikhayelela luzaba khona njengoba laluvele lukhona ngesikhathi sendlala zonke zalo eParliament ngizwe ayiraiser uHonorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela asiqedise nasemadolobheni ngoba khona ama vulnerable families so hayi amacebo akhona babaduli
ye siyakuzwa kakhulu baba moyo baba nare uyakhuluma lapha ubaba moyo uyamuzela
ubaba moyo yathi ukuthi kule ndaba ye El Nino affecte i South region indaba ye climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe Africa iyenzakala umhlaba wonke jikelele kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenzana namakhansili o city council kumele besebenze ndawonye kube lemithetho eyenza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama project afana nale eMathebenza bese water project enziwe ephele siyazi lapha eAmerica eCalifornia ngakhaya leCalifornia iSouthern California iwomile vele ayilamandla abawafunayo bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha yikho okugcina sokukhuliswa impida kukhuliswe ama-apple amatamatisi wonke ama-fruits egcwali ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona so indaba le yasondaba entsha uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe iMathebenza bese water project but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idollar sitshintshe imali yankhona vele igcina ingelavali labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali leyi yezamathebenza bezwater project sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo so izinto lezi zihlangene
ye so uthi kalulungisa udaba lolumoyo olezamezwater project lokunye ukuzanceda amanzi phela aqakatheke kakhulu kuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside kale sizokuthola sokuyaphutsha kugcina sokuthiwa hayi kumile vele khonokho kumele kubanjwe njani moyo uyatsho njalo ukuthi umnotho unganokuqa
amadoda ngiyabonga amazwi kababunare liqiniso sibili ukuthi iclimate change into ehluphe nje umhlaba wonke jikelele kodwa phela ayisho wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila neagriculture iZimbabwe kumbe ngithi largely iAfrica yonke vele these are agrarian economies lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala ukuthiwa yi-primary sector lapha sesekhona sebe kuma-tertiary sectors njalo njalo ngezomkhononi ngithinta endabeni yezamezwater project yebo kuliqiniso from 1919 isungulwa kulutshwana okwenzakileyo kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzananzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years wedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lozibuse up to 1919 wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela before then kwakuphomba kuthiwa kule project ucente wacentwa but osokwenzakala ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there the progress is meaningful yebo kambe basebenza behind schedule kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya kobulawayo okhandelethoni ngaphela le damu seliphelile osokulandela ukufaka i-pipeline esuka kuzambezi isegwayishangane ungameza i-progress eyenzakale in the past 6 years ngasikho kuliqiniso hayi uhulumende uyazama uhulumende uyasebenza yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions athi ekhona iminyaka yonke ngeviki ephelele ama-americans ayevikelwa ngamanye ama-zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted basikhulumele wodwa bathi sesitshiya ama-targeted sanctions lawa akade affecta abantu bonke bayi-16 million ezimbabwe sesiwakhipha so lokho kuyabonisa ukuthi into esasiyifundisa abantu siyitshela abantu from 2002 ukuthi ama sanctions abulala i-economy isiliqiniso ngoba abanikazi ama sanctions sebezikhulumela.
Yes, yakuzwa kakhulumoyo. Kunapho ke kuba ngamaphijani babonare utsho ngokuthi vele kuyo phambili pho eLezimbabwe kumele lenze.
Yeah, ukuthi eLezimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state economy.
Lo ke ngumnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko obexoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo umlimi njalo okuhlangothi lwabasokhulayo kubandla lezano PF bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza abalohlonzi abasinikeza indawo njengoba zinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ubusikati umnanga kwalowo wakho udula inyawo nje abantu belamba ukuthi yena uthatha shesha declare i-state of emergency lapho ukuthi wenze eZimbabwe kuyalanga kathi wesaba nosaba mangakhe lakuhamba wakhuluma ethi kulokudla ekhaya qamba manga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. President wa yenze vele ngu-president wazivikayo kwabekwanga ngabantu that's why yenza kanje. Siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho. Lami ngithi ke mphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala kumgwaqo wakithi eNkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi eNkali since sazalwa. Sikwahamba uSmith lokhu injalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni ukuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engabe senzakala. Mhlawumbe ngasichazela ngcono nawe Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Hey, isiphila nzima indaba kamnanga kwalwazi kwalokuthi efuna senjani baseZimbabwe. Kathi sisezama ukuthi abhane konke namaphatha ama-political party kodwa izinto azenzayo ezibhedayo. Ufuna ukubavimba. So ufuna senze njani? Ufuna ukuthi kube ngiyedobu sakhe. Kanti amasosha eZimbabwe likuphi? Lamaphoyisa livumela into ezinje zisenzakala umuntu ongaphansi kwenu kodwa liyamyamekele libusa selithathela lezikhundla le nduna zakhona lamasabhuku lani konke sophoma ukulandela emuva. Asazi ukuthi into yakhona iyagcina yenziwe njani. Asazisabona
Lijana njani basakazi we Studio 7. Hayi, siyabonga izindaba sibilezi lomutsho. Ngithi ngikhomente lapha ngendaba le kwakho industry and marketing board ukuthi kati kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe eyinye imali i-silly bond considering ukuthi i-rotobacco iya-exportwa iye emazweni afana le-China njengoba litshilo. Angikholwa ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatala ngemali yemazweni i-forex nale US esebenza futhi ukuthi ama-fertilizer obhatala isisebenzi tobhako irotobhako ungayikhangela kunumber 3 export ngemva kwegolide yenikheli kodwa abalimi baphiwa ngamabhondi kutsho ukuthi kulabantu ku-system lapha abayiwa bathatha i-forex.
Hayi, mina ngiphilile sibili ngabe linjani lani khona ha ngupride umberengo lapha sibona ilanga lishisile umumo womkhathi esibhekane lawo kubi lapha wakithi hhayi kunzima ka walonyaka kunzima sibili sizaphelelwa la ngezivuyo utshani buwomile amanzi abula indlala esilapha kulobunzima sibili hayi sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo Studio 7, ku-Studio 7 linjani balaleli lonke baka Studio 7 labasakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga imisakazo siyayilalela kakhulu. Into ebuhlungu ngapha mina ngisemzola ngungwenya semzola babhala sibili babhala but babhala abantu abathathu ngesebhuku asisakwazi ukuthi sizaqondana kodwa nxa bekhuluma emsakazweni kuma-radio kuthiwa kula muntu oza kufa ngendlala but akusilo qiniso. Thina ngapha siza kufa sibili hey.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +1 0204650318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu olulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele International Women's Month. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane le-HIV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.